Iningi labantu belithe gwaqa lamhlanje eStanley Hall benanza ilanga lebulawayo day lapho uZulu azwe imbali ngedolobho begiya bechichimba. Isakhamuza kobulawayo esingene umcimbi walamuhla umnumzana Mbusonzima Dlodlo uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa.
Ngelanga likabulawayo namhlanje ngithi kulusuku oluhle lokujabulela lokhu ukuthi ubulawayo njengesigodlo samakhosi Kings and Queen City sikubona kuqakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokho sikuhlonipha kusinikeza isizotho ukuthi idorobho lethu leli liyahlonipheka ngoba liyingxenye yomlando wethu.
Umculi odume ngokuchaya ingungu okhokhela iDrums of Peace uLouis Ndlovu uthi leli langa kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawayo day every day ngoba singubulawayo, ubulawayo yithi. Abantwana kumele bebekwazi ku-advertise ezikolweni kubekwe ilanga maybe singathi anti namhla ngu-1 nxa u-1 njenganamhla nge-Thursday. Yes, Saturday yakhona kucelebrate labantwana abasezikolweni babe lesikhathi sokuthi bacelebrate. Kungacelebrate kuphela ukuthi abakhethiwe. Celebrate sibili kube kukhulu sigqoke amabhetshu sivunule.
UNduna Dakamela wenkayi obekhona emcimbini walamuhla upha umbono wakhe ngokunanzwa kwaleli langa.
Especially the theme yokuthi to preserve the culture yethu, to preserve heritage yethu in a creative manner. Kuyasincedisa especially because sidila the issue of drug abuse. Because masithi abantu should rally behind the culture, iyagoqela wonke umuntu because the culture is one. Kuyancedisa ukuthi sidile nazo izinto ze-drug abuse and also kuyancedisa ukuthi sidevelope because nxa sibambene sirala behind the culture kuyasisiza kakhulu.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority iZTA unkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi ukunanzwa kwebulawayo day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli.
Kusukisela khathesi kusiyafika u-2025 sikhangelele ukuthi i-tourism eyabe sizuze iZimbabwe eyabe sizuze inzuzo engange 5 billion from ekuvakatsheni lekuvakatshelweni kwelizwe. Ubulawayo sikhangelele ukuthi nge-trade leyo khona kuzaba lesiphithiphithi sibili abantu besiza kobulawayo anti uyakwazi ukuthi igoqela lemkambo.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa wakhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lomkhuba wokuthatha okudakayo.
Lonkazana uqale ele 14 years ethunywa edistributa ama-drugs. Nezindlu zangkhona eziqhele ama-drugs afuna ukubulala uBulawayo, afuna ukubulala iMajebelelendi, afuna ukubulala isizwe seZimbabwe. Loo mntwana izindlu uyazazi.
Umsekeli kaMeya wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube laye ukhuthaze abasakhulayo ukuba behlukane lezidakamizwa.
Iculture yokuabhuza izidakamizwa kayizange bekhona. Iculture yethu ngokuya esiteji sibuye sigide sithokoze sithandane njengabantu bakobulawayo ngoba namhlanje sibuya launching iculture week. So phakamisani ama-cultures yethu angelo okuchapha, angelo okubulala, alokuthandana nokugcina ubulawayo ehlanzekile.
Inkokheli zomdabu ezibalisa uNduna uMathema weGwanda, loNduna uMathe, loNduna uDakamela wenkayi, amalunga edalele parliamente, osomabhizimusi, abafundi, loZulu jikelele bebekhona ekunanzweni kwebulawayo day. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi our culture, our heritage, our creativity. Bekulenhlelo ezehlukeneyo zokunanza iBulawayo Day ezivalisa ukuthanyela idolobho ukuchichimba imibukiso yempahla yamasiko lemidlalo yebhola kusuku ezinhlanu ezilandelayo ezihlelwe ukunanza leli langa. Ilanga lakuqala likaNhlangula lahlelwa ukuba kunanzwe ibulawayo day njalo i-council ithi yenza konke okusemandleni abo ukunanza leli langa ngokulondoloza lokugcina kuhle izakhiwo lendawo zedolobho ezilembali eqhakathekileyo ezibalisa lomkambo omkhulu osemakhokhoba. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo e-Stanley Hall. Ningu Anastasia Ndlovu.